indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Walamukela kustudio 7 ngomgqibelo omhla ka 24 kuMbimbi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umanyano we-MDC Alliance lamhla uqhube umhlangano omkhulu we-Rally eMrewa, lapho umkhokheli walumanyano uMnumzana Nelson Chamisa athembiseka ukuletha inguquko eziningi eZimbabwe enganqoba kukhetho. Ngakwelinye icele, ibandla le-Transform Zimbabwe lona elikumanyano MDC Alliance lithi likhathazekile ngendlela ibandla le-MDCT eliphambuka ngayo kwezinye zezivumelwano eziyabe zithethwe kulumanyano. Zonke lezi ndaba lezinye zizazizwa kulomsakazo. Umanyano we-MDC Alliance lamhla uqhube umhlangano omkhulu we-Rally eMurewa, lapho umkhokheli walumanyano uMnumzana Nelson Chamisa athembise ukuthi uzaletha inguquko eziningi elizweni enganqoba kukhetho oluzayo. Okuningi ngokwenzakale kulomhlangano asikuzweni kuMnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBhinga North edalele ePhalamende, yena obekulo umhlangano.
Bemphakathina kwequla elikade lisiyalungiselela khona ngalo esihambile ngemva kwayizolo saba khona izolo. Sesiyahlangana labantu hatshi izolo nje sithethe siyalala thina abantu bezamaqalisa ukubhoda phakathina kwemizi betshela abantu ukuthi ozavuya nje ezitolo hatshi emhlanganweni. Lo muntu yabe sengimthengisi ngabona okekwenza.
Khona okumqoka okukhulunyiweyo kulo umhlangano ukuyini? Sikhangela yena umkhokheli we-Alliance uMnumzana Chamisa labanye futhi abakhulumile.
Ikakhulu i-message engathi ikhona ekhulunywe ngumongameli ngeyokuthi sokuyisikhathi nesokubana abantu beZimbabwe bethole njalo ithemba. Ithemba lokuthi lokhuyana ababuthengiswayo ngesikhathi sempi bebiswa uSmith, abantu bedinga uzibuse. Abantu bathenjiswa ukuthi bezathola iKhenani elocabo njalo eloluju. IKhenani leyo abantu abayitholanga kusukela ngo-1980 kwaze kwaba namhlanje. Abakutholileyo ukuhlupheka, abakutholileyo ukuhlukuluzwa, abakutholileyo ukuswela imisebenzi lokuswela okokudla. Yikho okwenzakeleyo eZimbabwe kusukela ngo-1980. Umongameli uChamisa ubathembisile abantu beZimbabwe ukuthi hayi kathe sokuyisikhathi esokubana ke bebuswe, hayi kuthi ukuthi bebuswe kodwa ukuthi bekhokhelelwe nabakhokheli abahlonipha amalungelo abantu. Babe ngabakhokheli abathi abantu besithi hayi into esifuna yimisebenzi belungise imisebenzi, hatshi abantu bokuthi bangatshelwa ukuthi esikufuna yilokhu bona benze okwabo. Esikubonayo ukhulumile umongameli uChamisa ukuthi lokhu esikubonayo kwamaskava, amaskava esesiwabona kathesi kasidli amaskava thina. Abantu bangabopha amaskava besiya emazweni wonke atshiyetshiyeneyo but ayisikho esikudlala. Abantu beZimbabwe bafuna amafektari, abantu beZimbabwe bafuna izibhedlela, abantu beZimbabwe bafuna impilakahle enhle, bafuna ukuphila kuhle njengamazwe wonke, njengabantu bamazwe wonke. So umongameli uChamisa yikho akade emthembisa ukuthi hayi kusukela ngoSeptemba, uSeptemba kabamthathe abantu bembhale phansi njengenyanga yokuvula amasekthari. USeptemba kabamthathe abantu kube yinyanga yokuthi izibhedlela zayise zile mithi sezilakodokotela. USeptemba yinyanga yokuthi abantu beZimbabwe bethole uzibuse sibisibili, hathi uzibuse wokuthi batholane kuphela kodwa uzivuse njalo ukuthola nokukhululeka ukuthi benza into abayifunayo elizweni labo ngoba ilizwe ngelabo bengaphili ngendlela yokuthi bebe lokhu bencindezelwa ngezani PF bencindezelwa ngumnangapha okhulumile njalo umongameli uChamisa ukuthi hayi umnangapha ubevele khona kule izalo PF kususela ngo-1980 ule 37 years ekhulumeni ayikulanto entsha angayiletha umnangapha wasekhuluma njalo ngokuthi bona omnangapha bakhuluma nge-new dispensation. I-new dispensation isigamba nje esifakwe ethareni nxa kuthe kwaba le-potwell kodwa ayisikho abakufuna abantu bezimbabwe. Abantu bezimbabwe bafuna i-total change. So ubathembisile ke abantu bakomrewa wokuthi ayi total change iyabuya njalo ukwethuselwa lokho okwenziwayo okwama-receipt ukuthi abantu bathathelwa ama-registration slip abo. Abantu batyelwa ebusuku ukuthi lingahambi emhlanganweni ongaka. Ubathembisile ukuthi hayi sizazama ngazo zonke indlela ukuthi siwuqede.
Lilo sekelo kuleso sigaba lanxa abantu lisithi bebesethusela.
Sithandekile ilizwe leli selihambile. Selihambe lo bhuti okuthiwa nguChamisa. Uzulu wonke hathi mina ngikutshelile ngathi kususela ngemva kwaizolo bengikomrewa. Ngihlezi ngikhuluma nabantu ngikhuluma lezakhamizi. Ngingazitshengiselanga ukuthi ngingubani. Bembona nje njengomuntu okazana abantu bakhulumile abantu sebedini ukube lokhu bebuswa ngamaxebu bezalukazi abantu sebefuna ukuthi ilizwe liphathwe ngontanga ilizwe liphathwe ngabasakhulayo uChamisa hayi isapoti ulayo ilizwe lonke mbonile lakomreya wasibike ukuthi mhlawumbe okwakuqala amakhaya afe amaphandleni asemreya siyawathatha ayabaphansi kwe-MDC.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sfanda omela iBhinga kubandla le-MDCT sikhulume laye eseMurewa. Kusenjalo inkokheli esanda ukukhethwa ukuqhuba umsebenzi kwelinye lamabandla aphikisayo ele-Transform Zimbabwe lona elikumanyano MDC Alliance ithi ikhathazekile ngendlela ibandla elikhulu kulumanyano le-MDCT eliphambuka ngayo kwezinye zezivumelwano eziyabe zithethwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekugiywa kujajulwa kuhlatshela ingoma ebeziphakamisa umkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume emhlanganweni wokukhetha inkokheli wokuqala we-inaugural congress owenzelwe eMandela Hall eHarare Showgrounds. Umnumzana Ngarivume utshela uzulu lentatheli zindaba kulo mhlangano ukuthi lanxa bejabulela ukuba kulumanyano we-MDC Alliance kunengi okubakhubayo kundlela bebandla le-MDCT abasebenza ngayo.
MDC has chosen also candidates at wards and parliamentary level, despite the fact that that seat was reserved for
sebengenise abantu bokuncintisa kizo zonke lezo ndawo okwakuthiwe sizoncintisa thina abe-Transform Zimbabwe ngezinye zenkinga esibhekana lazo ku-alliance. Kodwa lokho akutsho ukuba sizophuma. Esikutshoyo thina ikuthi sithi senza ingani akukho okwenzakalayo. Esikutshoyo lokho kuvelela kubalandeli bebandla kulezo zigaba. Sengixoxisane lomkhokheli we-MDC Alliance, umnumzana Nelson Chamisa, ukuthi sibonisane ngakho. Bekumele singene umhlangano ngolwesihlanu, kodwa awusazanga waba khona ngoba ubebambekile.
Wengezelela wathi lanxa engasoke angenela kundaba zomndeni webandla le-MDCT ukhathazekile njalo ngokuxotshwa kukankosikazi Thokozani Khube. Umsekeli womkhokheli we-Transform Zimbabwe umfundisi Rizini Ngwenya uthi udaba lokuxotshwa kwamaKhube lulakho ukuphazamisa indlela abantu abazavota ngayo emandebeleni.
Kuyamangalisa ukuthi amagama anjalo aphume ebantwini be-MDC abakhuluma ngokuthi umama uKhube ngumuntu onjalo. Yena umuntu onguye owasala emino tshwangirayi bathi bembalekela bonke abanye nguye owasala wam emino tshwangirayi wayakha ama-constituencies wonke lana ngale mathebelendeni eyedwa bonke abanye lobobithi nabo bantu bani sebembalekele utshwangirayi umama uKhube wama naye namhlanje sebengathi yona i-dissident. Ngibone ngathi akukho ukuhlakanipha lapho ngendlela ukuthi bakhulume kanjalo ngoba futhi sokuvusa ezinye izilonda ezidiphu emathebeleleni. Moment uqala ukukhuluma ngokuthi umuntu ili-distant ngoba engowamathebeleleni ngoba engavumelani nawe sesisusikhumbuza into esazenziwa ngumgabe manje. Manje sebezokwazi ukuthi ba-divide i-MDC along tribal lines. Kusisho ukuthi emathebeleleni i-MDC must kiss mathebeleleni goodbye. Because bahlukumeze umama wethu and bahlukumeze omama boke bethu abemathebeleleni.
Umnumzana Ngwenya uthi ibandla le-MDCT seliphambuka kwezokwabelana izikhundla ku-MDC Alliance.
So ukuthi basilahlele ama-constituencies zabakwazi ukuthi vele ngeke azawinwe, ngeke size siwawine. But phezu kwalokhu sebephinde bafilde abantu babo futhi khona lapho. Uma sibabuza ukuthi lenzani, bathi bona siyenza into okuthiwa ngama-shadow office bearers, shadow MPs and what. Thina siyakwazi ukuthi lapha uma singaba yizithutha, sizathola ubani sokufika ku-nomination, kungikhona sibona ukuthi MDC basikhohlisile ngempela.
Bekule nkokheli yomdabu evele kuzigaba ezijiyeneyo, okubalisa osobhuku kulo mhlangano. Inkokheli ebivela eBhinga engathandanga ukuzivetha ngegama, ithi abantu beBhinga abalalisanga inkophe ngokwenzakalayo, njalo bazatshengisa izifiso zabo sokuvotwa.
Mbona okwakathezayo ibaphumelekile, into nje khona okukhona kathesi mbona ulwazi lobuncane.
Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kusenjalo ibandla leZANU-PF lithi lizaqalisa ukulungiselela ukhetho oluzayo ngokuqoqa ama-structures alo kusukela kusasa eMashonaland West. Lokhu kuvezwe iziphathamandla zaleli bandla ebezisemhlanganweni kulesi sigaba, unkosikazi Priska Mufumire lomnumzana Chris Mutswangwa.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku-13860 kHz.
Umphathi ntambo kahulumende obona ngezempilakahle umnumzana David Farure Nyathwa uthi izigaba zeMandebeleni ezigoqela iMathebeleland South, iMathebeleland North kanye ledolobho lakoBulawayo yizo ezilenani eliphezulu kakhulu elabantu abaphila lomkhuhlane wofuba iTuberculosis. Lanxa kunjalo, uhulumende uthi usesebenza gadalala ukulwisana nalo mkhuhlane. Umnumzana Parure Nyathwa ukhulumela amazwi emkhosini wokunanza ilanga lokulwisana lomkhuhlane wofuba emhlabeni jikelele, iWorld TB Day, oqhutshelwe eDzivarasekwa eHarare lamuhla. Asizweni izizathu umnumzana Parure Nyathwa aziphayo ngalolu daba.
Munomunika TB yakawandisa kumathebeleni South.
Izigaba zeMandebeleni ezibalisa iMathebeleland South, Mathebeleland North kanye nedolobho lakoBulawayo yizo ezilenani eliphezulu kakhulu elabantu abaphila lomkhuhlane wofuba. Lokhu kubangelwa yikuthi indawo lezi zingcelelane leSouth Africa, okuyilizwe elihlaselwe kakhulu ngumkhuhlane lo, okubangela ukuthi umemetheke lula ezigabeni zeMandebeleni. Abantu abafika inani le-70% elizweni abalomkhuhlane wofuba balegciwane le-HIV elibangela umkhuhlane wengculaza, ngoba imkhuhlane le yande ukuhamba ndawonye.
Iningi labasakhulayo abayizifundi ezidabuka endaweni ezichiyeneyo khonapha eMelika zihlangene lamuhla zitshengisela zisola umthetho omayelana lokuphathwa kwezibhamu, iGun Control Act. Lokho kwenzeke ngemva kokudutshulwa kwezifundi endaweni ezichiyeneyo kwele Melika. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uMike Hove weStudio 7 uxoxele umnumzana Mzobanzi Ncube oyisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika.
Into le ibuhlungu kakhulu esiyibona isenzakala lapha elizweni leMelika. Siyabona kakhulu ukuthi into yembobho le yokudubulana yabantwana ezikolo yinto esibuhlungu kakhulu, yasuka yachophela, and into nxa sichophele isibuhlungu kakhulu okokuthi sokuhlupha wonke umuntu ukuthi into le nxa sihluphile kakhulu abantu bayabuthana, bethi bebuthana betshengisele kumphakathi ukuthi into le into eyenzayo siyayizonda, into eyenzayo siyayizonda. Uyabona lokho abantu nxa sebehlangene besenza utshengisela kunjalo utshengisa ukuthi into lesihluphile kakhulu.
Ngiyakuzwa ke mnumzane, awungitshele ke ubona ngani ukuphuma kwabo ngobuningi babo betshengisela emgwaqweni kungaba kuyinto ezaguqula ipolicy le gun control kwele Melika?
Well, kakhulu into engiyitshoyo yena le mnumzana wobe ukuthi ungabona sokufika ezingeni lokuthi sokuphuma abantwana. Sikhumbula phela ukuthi abantwana yibo abafunda ezikolo zenezi lapho kudutshulwa khona. So abantwana sebekubonile ukuthi ah, abadala nxa kubehlula ukuthi khona besitshintshelela imithetho, thina njengoba kuyithi esi-affected esihamba kulezo zikolo asambeni siyezenzela izinto lezi. Abadala bebone sibe khona pha ezitridini sihlabele ide sithi gun control siyayifuna, yabona sitshengisele. And abadala nxa bebona abantwana betshengisela labo kuyathela sibili kunembeza ukuthi hawu ah, kambe shiwa abantwana beze bebuye bonke beziqoxe kanje okwedlula thina abadala ngento evele ibaluleke eqhakathekele kangaka. Kuyayangisa kakhulu labo abadala beze becine nabo besenzani betshintsha imithetho.
Lowo ngumnumzana Mzobanzi Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika, sixoxelaye eseVirginia. Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla kuhlelo sixoxa lonkosazana Ntombi Zodwa Mgoni, umabhalane wogatsha lwabesifazana kubandla leMthwakazi Republic Party. Siyakwamukela kuhlelo.
Okay.
Ungaqala ngokusibalisela ukuthi uvela ngaphi njalo kuyini okwenza wangena kwezombangazwe.
All right. Mina Ntombi Zodwa Mgoni. Ngizalwa e-Fort Kitchen. Ukuthi vele ngizengene kwezombangazwe kwenziwa ngomumo esilawo lapha eZimbabwe, ngoba ma ungithatha ukubheka omama nje jikelele kupolitiki especially ngapha komthwakazi, ipolitiki lisabonakala sengathi ngumsebenzi wabobaba kuphela. Ikanti-ke omama kube nje siyananzelela ukubaluleka kwethu kupolitiki, kwezepolitiki. So for me kwaba nje i-inspiration, especially from yona iMthwakazi Republic Party, because beyanzele ngithethe isifungo sezingempela ukuthi ipolitiki angeke ingene kuye because of the way you know things are being done with MPC like ZANU-PF. So it actually took the president of Mthwakazi Republic Party himself to make that conviction for me. Ngakubona kufanele. So I rose up really from an inspirational point of view.
Ugatsha lwabesifazana kubandla leMthwakazi Republic Party lona ngolwani, lwenzani, seliqalisile ukusebenza kumbe lokho lisalungisele?
Soluqalisile lona ukusebenza, kodwa kwamanje lesazama ukuthi siqoqe abomama from the provinces jikelele elakwaMthwakazi. Ugatsha lolu lumele ukukhuselela omama, baguquzela basically ukuthi bananzelele ukuthi obaba uma bebodwa abayindawo bona ngokwabo. Ngani? Ngoba uma sifathisela into ebalulekileyo nje ekufanele siyazi thina somama amandla unnatural esawakhiwayo ngomveli ngqangi isizwe sonke, whether umuntu ongumama kumbe ngomuntu wesilisa, sikhula sonke sikhulisa uthando lukamama, imfundiso kamama, uzwelo lukamama, ukuhlupheka kukamama. Ubaba ngaze sukume aye ebhawa engafundisi abantwana angawathengela ukudla, kodwa umuntu ongumama uyaphakama ebona ukuthi engenzani. Umuntu ongumama angaze efike bekuzonda umuntu lana osesha athole ukujabula futhi, because ma umama engachelezi even in the most difficult times kuba nzima ngempela ukuthi kube le peace out kwifamily. Ngoba umuntu ongumama yena naturally vele akathingi ukuthi azakhuluma into eziningi. My part kwabobaba, she's attractive, into yokuqala, has my dreams joy. Khona ngaze kube sepawa kube ngaphi, umama vele ule role e-powerful ayidlalayo. Kugatsha labomama sizama ukuthi omama sibagome, sizama ukuthi omama sibafundise ukuthi thina ma singazithatha kahle singomama isizwe sethu isizotshintsha. So-ke I really hope ukuthi singathola even ama cultural exchange programs kwamanye amazwe, sibone ukuthi abanye omama benza njani. Thathe sihlanganise nalokho esilakho kuzini siphume sile mpumela enhle.
Kulobunzima elibhekana labo emsebenzini wenu njengabesifazane nxa liziqhathanisa labanye benu abesilisa?
Yes, ubunzima bukhona ngempela. Into yokuqala ngabe-finances, ukuze umsebenzi wethu uhambe, ama-ideas lawo, make no mistake, umbono wokuthi kumele kwenziwe this and that, we have it all on plan. Kodwa-ke kuba nzima nje ukuthi si-implemente noma yini, ngoba anything esiyenzayo, omunye lomunye ukhipha isenti elokugcina alalo ephokethini ukuze enze anything small ebonakalayo. Kodwa-ke ngingathi mina uma ngithatha ukubheka from my own experience ku-constituency yami or any other constituency compared to abobaba, mina ngibona ngathi umama semukeleka ngcono ebantwini, ngoba abantu the always ngaso sonke isikhathi balokujabulela umama, i-approach sibe lendlela yokubonisa kumama bonke jikelele nje ukuthi ibandla liyafunakala kumphakathi we-fight ukuze kube lotshintsho.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo Nkosazana Ntombi Zodwa Mguni, umabhalane wogatsha lwabesifazana kubandla leMthwakazi Republic Party. Sizaqhubekela phambili ngalingxoxo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi kambe kuyini okukhathaza abesifazana kwele mandebeleni nxa beqathaniswa labanye babo elizweni lonke jikelele. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC. Lesilithiye kancinyane ezandleni zikaChris Gande weStudio 7 esethulela uhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba.
Elingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo nguChris Gande. Sidibana njalo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshona Lendaba. Lamhlanje ke sixoxa lomnumzana Difa Wajabi Bango, isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane. Mnumzana, okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba Gande ukuthi ngingene ehlelweni lakho.
Kunjani ukuphila emazweni kakhulu nxa sikhangela umkhathi okhona lezinsuku ukuthi ekhaya kungani kunganeno kodwa lina ngapha emazweni liphakathi kwesnow?
Babugande, ukuphila emazweni kuyinto enzima kakhulu. Ngilokuthi kwesinye isikhathi nxa ngixoxa labanye abantu abasekhaya bacabanga ukuthi mhlambe ukuba semazweni kuyinto mhlambe ejabulisayo. Ye, kuyajabulisa ngenxa yokuthi khona ukuthi amasolombana sikhalela nje indawo yemali, kodwa khona as far as isimo nje noma umkhathi ngendlela ongakhona kulo meshuko omkhulu kakhulu, yilapho ubona khona ukuthi lapha uphilela nje ukuhlupheka eqinisweni, ngoba nxa thina singabantu abakhulela elangeni. Kodwa nxa usubuya lapho suthola ukuthi ukugodela kwakhona kuba beyond okudlulisa amalawulo.
Sesizwe abanye ikakhulu abasekhaya nxa beziduduza ngabahamba ukuyasebenza emazweni besithi izithi liyakholisa khona ngapho, kodwa liyadubeka ngoba kalilali ubusuku lemini, liyaba lisebenza njalo imisebenzi engaqakathekanga efana lokugezisa izalukazi lokunye okunjalo. Ungathini wena ngabatsho njalo?
Mina engingakutsho nxa sesibuya endaweni zomsebenzi, angikwali ukuthi ilizwe leEngland mhlawumbe ngithi emazweni aphetheya kule misebenzi efana lena le khona eyenziwa ngabantu bakithi, kodwa ngitsho lasekhaya imbala laseSouth Africa bakhona abantu abenza yena leyo msebenzi enjalo. Kodwa ngiphinde ngithi elizweni elisifana langapha aphetheya ngapha, into efana mhlawumbe labo garden boy labo geli ayikho leyo msebenzi, njalo abanye abantu abakhuluma ngaleyo ndlela ngabanye abantu abangakaze babuye bazofika khona la. Amazwe aphetheya ngamazwe anikeza abantu ama-opportunities amaningi okumangalisayo ukwedlula indlela abantu bakithi nxa sisemazweni akithi ama-opportunities esiwatholayo. Ngoba ngitsho for instance ukuthi bakhona abanye abantu abasuka ekhaya mhlambe noma umuntu wayengumbalisi noma mhlawumbe umuntu osuka ekhaya engafundanga, engazange waya esikolweni mhlawumbe wagcina ngo-form 4, kodwa umuntu wenelisa ukuthi ngokubuya lapha emazweni aphetheya ngokufisa ukuthi aziphakamise. Abantu bona laba kathi singabantu kwesinye isikhathi abayinventa ezinye izinto. Abanye abantu bakhona basebenza kuma railway lines, yibo abayenza ukuthi abalungisi izinto ezifana lesitimela izinto ezifana lokuthi ama engineers ngabantu bakithi, ama electricians ngabantu bakithi, kodwa ngabantu abasuka ekhaya bengalawo lawo ma skills. So konkwalo ukuthi abantu nqa besika sebekhangela nje izinto ezingatholudo, ngoba nqa singathatha mhlawumbe sithi ungathola abantu beZimbabwe mhlawumbe ungathola abangu 100, akutsho ukuthi phakathi kwabantu abangu 100 usho ukuthi total yonke labantu abangu 100 ngabantu abagesi izalukazi. Phakathi kwabantu abangu 100 uzathola ukuthi abantu mhlawumbe abenza ikhekho nalapho mhlawumbe bengabe bengu 10, but in 90 yonke leyana benza imisebenzi eminingi ehlukeneyo.
Siyasizwe njalo abanye besithi amajaha avela eZimbabwe nxa efika khona apho emazweni afika engasakhangela amantombazana ayo ekhaya, sebekhangela bonabo abamhlophe labavela kwamanye amazwe, kugcine amantombazana beswela ukuthi baqonywa ngobani. Kuliqiniso yini lo?
Lokho kuliqiniso, kuliqiniso, kodwa ngizathokokuqala ngithi ngixolise kakhulu phakathi kwabodadewethu, ngiphinde njalo ngixolise kubafowethu. Kodwa engifuna ukuthi ngikubeke, ngifuna ukuthi ngibekele iqiniso njengokuba linjalo, ngoba ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi iqiniso liba buhlungu kwabanye abantu, liba mnandi kwabanye abantu. Into ekhona, indlela amadoda noma esiphila ngakhona ekhaya, siphila isintu lesana sokuthi ma ungubaba usuka uye emsebenzini, ma uvela emsebenzini uthola umama, umama abuya akuphekele udle. Kodwa nxa usubuya lapha ediaspora, into esikhona lapha sonke lisesiba ngamadoda. Nxa sesiba ngamadoda sonke, umama nxa evuka uye emsebenzini laye, ubaba nxa evuka laye uye emsebenzini laye. So nxa uvuka emsebenzini but ma ungubaba uyabujwayela kuqala ukuthi vele unkosikazi wami ufanele angiphekele itiye ayenzele okulalokuyana. But ngompala sekusiba le-clash of izinto ngenxa yokuthi unkosikazi uzafuna ukuthi lawe ma evela emsebenzini akuthole uphekele isitshwala. Kolaphana sekusenza ukuthi abantu bengasazwanani, sebecabana ngenxa yokuthi omama kakhulu sebabuya lapha ediaspora, bathatha iculture yamakhiwa. Nxa sebethathe iculture yamakhiwa, sebesenza okudluleleyo osekuwest more than okwenziwa ngamakhiwa.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ube lobusuku obuhle.
Hayi, ngiyabonga kakhulu.
Hello ke ngumnumzana Difa Wajapi Bango, isizalwane seZimbabwe esihlala kweLebhilitane, besixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande Lilale.
Wezemidlalo, uAndrew Chimbitsi Kai loChietsa Chokoro yibo abanqobe komncintiswano walonyaka we-PPC Matopos 33 Miler koBulawayo lamhla. Intathezi indaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba kanye lempumela yemidlalo kwisigaba se-PSL.
UChimbitsi Kai ogijimela iqembu lebutho lesizwe leBlack Rhinos utshaye intambo ngemva kwamahola amathathu alemizuzu elitshumi lambili lemizuzwana engamatshumi amabili lesithupha, 3 hours 12 minutes and 26 seconds. Njalo utshiye ubemhlezi ezithende unkosiyazi Sibanda weqembu leBlanket Mine ngemizuzwana emithathu, kuthi ophutshe esendaweni yesithathu uPeter Tumbari weqembu leBlack Rhinos uqede ngemva kwamahola amathathu alemizuzu elitshumi lane lemizuzwana engamatshumi amabili lambili, 3 hours 14 minutes and 22 seconds. Kucelela besifazane uChietsa Chokoro utshaye intambo ngemva kwamahola amane alemizuzu eyithobamu nomunye lemizuzwana elitshumi, 4 hours 9 minutes and 10 seconds. Njalo utshiye oqede esendaweni yesibili uMtshane Thakwata ngemizuzwana engamatshumi amabili lane, ikanti ophutshe esendaweni yesithathu uMargaret Mahoma uqede ngemva kwamahola amane alemizuzu elitshumi lomzuzwana owodwa, 4 hours 10 minutes and 1 second. Lo nyaka lomncintiswano ungenwe ngabadlali abedlula inkulungwane ezimbili. Njalo isiphathamandla se-PPC uKelibone Masiyane uthi lokhu kuyisibonelo sokuba lo mdlalo uyakhula.
Umncintiswano lo nyaka lathi uyasibangalisa ngoba uma sithi sibheka i-support esiyitholileyo, abantu ababuyileyo ukuthi bazogijima nathi, besikhuluma nje ukuthi last year besine 1300, lo nyaka ngibona sidlulile leyo number phose siphinde sayiphinda. Izolo ebusuku besekule over 2000, okutshilo ukuthi namhla ekuseni bakhona abanye ababuyileyo bezoregister. So hayi, siyajabula isupport esiyitholileyo koBulawayo.
Abanqobe kumncintiswano wamakhilomitha angamatshumi amabili lanye ngumishek sithole, kucelela beselisa ukuthi kucelela besifazane kunqobe uBetha Chikanga. Sikhangele umdlalo wenguqu. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu elaziwa ngegama elithi ama-Warriors linqotshwe ngele-Angola nge-4-2 ngemva kokutshaywa kwembekwa emdlalweni wokudinga iqembu eliqede lisendaweni yesithathu kumncintiswano wamazwe amane okhutshelwa elizweni leZambia.
Siyabonga Joseph Njanji. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Thank you.